soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNhlangula 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi izigebenga ezintshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwamacala ezigebengu ezintshontsha zihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zokwenza imithi. UMnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Chanakira eHeroes Acre izolo. Ukhuthaze ababona ngokugcinwa komthetho ukuthi balwisane lalimikhuba kabanzi njalo bathethe amacala alolu hlobo ngokuphangisa ukuze izephulamthetho zivalelwe. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sokubhahile kakhulu eZimbabwe. Amapolisa lamasotsha lawo alesandla kulokhu nanku akhona asebotshiwe afunyanwa elecala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini achiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababelakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kuminyaka okupheleleyo kusiza kubona lo mnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezishiyatshiyeneyo ngizo lezi zikliwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe ezethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade iziziletha sezizafike ofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli ezethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinise isandla badingwe labo bantu bangabanjwa ke kuqinisa isandla nxa sokusethuliza igwebo. Umuntu singamboni namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela khonokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho ke ngamongameli sethulela omazwi ukuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Ngobulawayo kulezi nsuku ziminjani izehlakalo zobugebengu?
Ngobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile manje siphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha othiye ehlukuluze umbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwa bayili bhotabhota endlini lapha yilelizekela khomba ukuthi lapha kungabe lento ethizwe ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika ukuthize kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi ungabe kulento lapha ngoba amawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona ekumbe kunuke okunuka khona igazi asondela so ikho ke ukuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi ukuhlole isikhathi wabula lijaha lakhe ke lamchiya khona lapho limguzele ngengubo yibo ukudlwa ngudlwa ngesilabo kobulawayo abantu babulawa abantu bangenwe ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana so kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kathana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa wadojwa laphana eKevin ngabantu abangama abasifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokho akamcuya khona kodwa ke akasambulalanga ngoba uyathi ukuthi wayechayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona lapha eKelvin lapha eKelvin empophuma lapha so ngokunye ke ukugama okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele amapolisa aphenye udaba lokuthunjwa komsekeli webandla lakhe uMo Blessing Ali ngokuphangisa kungela hlangothi aluthathayo uChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo Umo Blessing ufikisa amalanga alichumi ethunjiwe namuhla kungaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. I-CCC ithi wathunjwa ngumsekeli weZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa amapolisa athi lanxa ekuvuma ukuthi umsolwa nguJamba ayakulandula ukuthi lolu daba lulokwenza lezombusaswe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sesibuyela emuva khonaphana okwathiwa khona ngumgabe izanu vele ingabona sithwaliswa nzima ngamanye amaphathi babuyela ekudlame uMo Blessing ethe inkazana esebenzela umhlangano engabuyeli emuva. Konke lokhu kukhulisa ukuthi ama-elections azaba azi kakhulu ngoba uMnangagwa labafowabo ngabathuphi babo ukuthi bonke abantu sebelandela ubaba uChamisa lebandla lakhe i-Citizens Coalition for Change. Bafuna ukuthi kungaba lodlame babe sebemisa ama-elections sebesithi is ungovernable babe sebebusa nge-presidential powers act ezamisa ama-elections for 7 years. Siyakwazi ubaba uMnangagwa labo babo omonzora labanye abafundisi bathi ama-election kakeme iminyaka engu-7. So into abazama ukuyifeza ukuthi kungaba legazi kube lodlame abantu uma sebebuyela emuva bathi ama-election semisiwe babuse 7 years kungala ama-election bafuna i-dictatorship bafuna i-one party state. Ngalokho thina labantu bonke beZimbabwe sithi inkomo ingazalwa umuntu ngoba sifuna ukulandela i-constitution abantu bazikhethele abathungameli babo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasfanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe kungangeni ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenza kwenzakalayo lakhona okukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka kwenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa kuthi ukuthi ngezinye indlela asinikele amapolisa ithuba eligcwelele ukuthi baphenye kuhle bethumele impumela eqondileyo andubana abazomba ngazwe laba bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko basithengisile Olinda Masarira Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even ureverend Sibanda kafihli ureverend Anderson Sibanda uyakhuluma laye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende uhulumende wezanu PF ngezinye indlela kuyabe kusenzwa i-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lowo uyanyamalalisa abantu uhulumende lowo uyenzani konke khona kwana kusenziwa ngokunjalo kathesike asithintile amapholisa ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omele uyenziwe kumele uyenziwe ngamapholisa ukuthi kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngoblessings ali okungaba yingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe esile kumele atholakale blessings ali
umnumzana belief ka ulengo webandla lezano PF Ingatsha zikahulumende ezithiyeneyo namuhla zizaqhuba umhlangano wokucubungula uhlelo lokwakhiwa kwedamu legwayishangani lona elikhangelelwe ukulethela izigaba zemathebelelendi amanzi eneleyo. Kodwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende aqale alungise udaba lokuthi uzahlawula njani abantu abazadudulwa emizini yabo ebhinga abasendleleni yaleli damu kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho ye-United Nations. Inhlanganiso yamathebeleland Human Rights Institute yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilichumi lasithupha ezemaswingo ezemanikaland emathebeleland lasemashonaland zalobela uhulumende zimxwayisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sikutshoyo ukuthi idamu leli lizaba ngelinye impumela ethile engangingayinandi elikududulwa emizizeni ubimbi edinga zisuswa emizini yabo ngenxa yamazi azagcina ebagalulisa okwakhathesi indlela lokho kukhanya ngani kufuna ukwenzakala ngayo ayilandeli imigomo eyabekwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke i-United Nations nemigomo eyabekwa yinhlanganiso ye-abingeni okuthiwa yi-Kampala Convention izimbabwe eyakusayinayo yakuvuma ukuthi iza kulandela ayilandeli njalo nemithetho yelizwe lezimbabwe ekhona kusekelo sombuso neminye imithetho njenge ekuthiwa yipolisi ye-human settlements ngakho thina esikucelayo yikuthi phezu kwengxoxo yonke amaminista abazabalayo ababe le ngxoxo yokuthi kwenziwe ipolisi kumbe i-framework ekhangele ukuthi abantu abadudulwayo bazabhadalwa njani kuzaba njani lokulungisiswa futhi lapho bedudulwa ngoba i-human settlements policy ithona akula muntu okumele adudule ezimbabwe wona le i-framework ingakaze ina okwakhathesi kuthule ngayo sithi kabahle bagijime phelile khona masina sibone laba belibimbi bedudulwa kusetshenziswa yona
kodwa ukhona umfutho eseliwufakile kuhulumente selake laxoxisana la yini kumbe lamthumela imbiko enjalo
sifike saxoxisana lohulumende sifike sasamthumela imbiko ngoba kunyanga ezimbili eziphelileyo sihlangene sizinhlanganiso eziyi-16 ezisuka kwindawo ezithiyeneyo zelizwe lezimbabwe okugoqela umathebeleland imidlands lendawo emanikaland masingo lendawo zemashonaland sizinhlanganiso ezisebenza ezabelweni khanyele yona indaba yokududulwa kwabantu ngenxa yentuthuko saphuma lalokho esithi yi-policy submission paper
Uhlelo lololegwayi ihlangane dem libona luphumelela njalo luletha inzuzo enhle phela ebantwini.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebelele and Human Rights Institute. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzakhetha ukomanda webutho leZimbabwe umnumzana Philip Valerio Spanda ukuba ngomunye wabasekeli bakhe. Linkundla ithi ngokubika kwake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo, uSpanda uzathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Kembo Mohadi. Newsday yona ivika ukuba owake waba ngumphathintambo kuhulumende kamgabe umnumzana Walter Musembi uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho luka-2023. Kodwa uthi udubo ikuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa akalaso isibindi esasilomuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, mina igama nguMahubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg kwele-South Africa. Ngibingelela labalaleli benu bonke, kodwa ngilesikhalazo ukuthi ama-voice note kaliwabali libala abanye. Ngikhulumile lapha kuthanga ukuthi indaba kamnumzana Believe Gawule leyi eyokuthi indaba itayisamara kayiyekelwe ngoba iyindaba endala. Uchoni ngaleyo nkulumo yakhe, ngamanye amazwi utsho ukuthi indaba ezindala zingabe zisakhulunywa, abantu bakithi baphela lakhona phanetshilotshela bahlezi khona bebulawa yizanu wena leyi ekhona endala umnankakhwa ekuzanu labo tshiyonkwa bekuzanu. Uthi zingakhulunywa na ngoba zindala zabulawa kuseselomgabe na ngabulawa kuseselomgabe labo bantu? Ngicela engene emoyeni lowo muntu uGawule mphendulane laye.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, salibonani, mbulisa namaZimbabweni wonke asekhaya, mbulisa ngaphandle kwelizwe amaZimbabweni wonke. Ngizafuna ukuqala mphendule ubhuti othi lizweni lamashoni. Izanu ubhuti ayisifakanga esihlalweni, umgabe kwayena wayengusecretary wepharty, wayesazi information yelizwe, umgabe wathengisa ilizwe bhuti. So uthi sikhombe imini yokuthi wathiwa ngobani ilizwe, kuzaphinda kuxake futhi lokho kuyinto. So umgabe leli zwayelithengisa yena ukuzafumane liyani isihlalo lesiya kuze kungene izandla. That's why uyabona kwafuthe ngogara at the first point. Uyabona uTongogara wafela ukuthi umgabe ukuze akwazi umgabe ahlale esihlalweni. Into yabulalisa uTongogara yiyo leyo yokuqala ma ungazi ke wena. Two, ngingalandisa okuningi othina mani bafile bangamashona bebekuzapho, bebengama-president wezapho, bonke labo babona khona bawulo Willem Sarura
uba obani manje ngamashona engakubalela wona athi phethiza but athule because akasakwazi ukuvula umlomo because bathi ngabe zaph so umgabe yena budi hayi lizwa lilahla yena lithix lo mangwanda ngwanda yena simazi ukuthi wayekuphi yena leso sikhathi umgabe siyamazi wayengusecretary weparty so asibamba nelamashona silungise nini lizwe leli singathi amashona kanjani yeso phosa amashona manje amashona asiwamashona wonke athengisilizwe a
Sanibonani, sanibonani, sanibonani basakazi bethu abahle, sanibonani obingelelayo uKhendile Mhlanga ngelana eGoli ngokwamatoho kodwa ekhaya ngibuya eSanitzini noma ungatshela nyeni. Ngizothanda nje ukukhuthaza nje abafowethu esinabo la eSouth Africa nayo nintsha yonke nje ikhona ezweni lakithi eZimbabwe ukuthi bafowethu njengoba kuza ukhetho kanje asisukumeni ngokuningi kwethu sambeni sovotela iphathi esiyibonayo ukuthi inekusasaza. Simuseni nje ukuthi besikhuluma nje kuma social media siqedelana amadata ngento engekho asisukumeni sizobhalisela ukuvota abafowethu sivoteleni iphathi esiyibonayo ukuthi iphathi enekusasa le ngoba ukukhuluma nje ngomlomo angeke kusize ndawo. Inkinga yeZimbabwe siyayazi sonke njengoba sigcwele amazwe kanjena sigcwele sizinhlakanhlaka sizosipela emazweni kungenxa yeZANU PF. Bafowethu asivoteleni iTPC asivoteleni iTPC inkinga yeZimbabwe yiZANU PF. Inkinga yeZimbabwe akulona ishona inkinga yeZimbabwe yiZANU PF. Asimuseni nje ukuthi siloke sigcwele amashona sizagcwele endaweni zakithi hey kwasha kwacima kwathini kwathini mandebele nike naye yini nina eHarare nabona ukuthi bazomxosha yini mani yohlala khona ayikho yonke lento lena. Asimuseni nje ukufuna ukuchatha isizwe siloke sithi siyadivide ilizwe sizozali akuyona into engasisa ndawo le asivoteleni iparty esiyibonayo ukuthi iparty ezosebenza.
Bona nabasakazi beStudio 7 ngiyokhuluma ngoDeva from eTsholoto ngikithe nje ngiphawule ngendaba yabantu bezani ogawule labochuma laba abahlale bephika yonke into embi ekhulunywayo eyenziwa yizani bayiphika ogawule uthe mayebuza ngendaba yokunyamalala kwaItayi Dzamara wathi khona uItayi Dzamara wanyamalala ngesikhathi sikamgaki engathi kuthiwa le iZANU PF le new dispensation yabo le yona ayizenzi izinto ezinye iyazenza ngoba abantu basanyamalala namanje unyamalelo lwesisi weTCCC uBlessing unyamalelo lwasisi kodwa kuyo leyo new dispensation kodwa izinto ezimbe ezenzeka phambilini bathi kwakunguhulumeni kamgaki kwakuyigovernment kamgaki bafanele baphendule kabaphendule kulo lahlekileyo ke manje ngokulahlekile othunzwe yimemba yabo futhi bona labo bahlala bephika ngoba sebenza ngathi kuthiwa kumbe ngesikhathi sikamgaki umgaki wayebusa eyedwe ngalama cabinet ministers engalaba cebisi bakhe ngicabanga ukuthi umgaki wayelaba abantu ababemsebisa abanye abasesekhona even manje ebuholini bezani phepha abasese kugovernment namanje kuloko kuqhubeka lezo zinto ezimbi kodwa maku ngikhulunywa ngento embi bethi kona yonke into embi yayigcina ngohulumende kamgaki asoqiniso babugawuleleke lokubele ukukhohlisa abantu please siyacela engabelekele sikukhohlisa iZANU PF siyakwazi ukuthi ingcolile vumana ukuthi iqembu lento ingcolile noma lingabe linalo isibindla lisifuqa kodwa iZANU PF ingcolile lokho siyakwazi akunamuntu ongakwaziyo kona lokho ukuthi iZANU PF ingcolile iyabulala iyatshontsha iyakhwabanisa yonke into.
Njani uStudio 7 utungami inkomo khona ngapha eMelika hayi siyasiphilile ngapha eZimbabwe siyazibonga inhlelo zenu zinhle kakhulu ngibonge uhlelo owalwenza lo Abednego Pepe lo Gawule u-Abednego Pepe waphinde uGawule into enhle kakhulu wayethi khona abantu abathatha izimali ebhenki ngomahuquluza wathi indaba lingababophi njengaloku ipinga uthatha imali ebhenki unama-details ukuthi kwamthuthi uhambe kanje kanje hayi ukhulume khona ngayithanda kakhulu sintembi yakhe yayihle kakhulu ngoba uGawule uyazenzisa.
Sanibonani kuStudio 7. Sanibonani kuStudio 7. Mina nginguSane Mlotshwa from Entembeni eGwanda GP2. Bingelela umzali wami uNajothamo, bingelela abazali bami uNamanjo, bingelela umzali wami unathembisana mlotsho studio 7 siyakhala yebo sikhali sizwakala mpela wonke umuntu uyakhala kodwa inkinga into esibulala ekhaya asina ma human rights if singalwela amalungelo yonke into ingaba right ngoba noma ungalunga kanjani akura ama investors angeza lapho without besazi ukuthi akona ma human rights ngoba noma yenini bangagijima bayazaxoshwa so into esibulala asina ma human rights for the government esiphetheyo hayi siyehlulekile lokho akekho umuntu ongazi siyehluleka sasuka ekhaya kusasengcono kodwa sikubona ukuthi ilizwe liyashabalala manje asiselazo sifana ukuthi ilizwe asiselazo ngincusani mlotshwa South Africa eGoli
abalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ivika ukuba umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi amabutho akwele Russia aselawula indawo ye-Ukraine eyisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20%. I-AP yona ithi uhulumende wama-Taliban kwele Afghanistan usesalisa uzulu ukulima isilimo esisetshenziswa ukukhiqiza izidakamizwa ezifana le-opium kanye le-heroin. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule umbiko obalulekileyo izolo ekhuthaza uzulu waleli lizwe kanye lamalunga ephalamende ukuthi babambe iqhaza kuqedwe ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho osokubhahile kuleli lizwe. UBiden wethule amazwi la kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ngombhobho eTexas ngeviki edluleyo. Kutange khona kulomsolo odubule wabulala abantu abane abagoqela odokotela ababili kwesinye isibhedlela eTulsa esigabeni seOklahoma. UBiden uthe kumele iPhalamende yethule umthetho ovimba ukuthengiswa kwezikhali ezisetshenziswa empini eziyingozi kakhulu ama-assault weapons. Uthe nxa kusehlula lokho kumele iPhalamende ikhweze iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuthenga imbhobho enje isuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 isiya kwengamatshumi amabili lanye 21. Uthe njalo abathenga imbhobho kumele bacutshungulwe kabanzi ukuze kubonakale ukuthi balungele na ukuphatha izikhali. Phezu kwalokho uBiden uthe kumele kwesulwe umthetho ovimbela abantu ukubophisa amankampani alungisa imibhobho nxa izikhali zawo zithe zadala umonakalo. Nanka amazwi akhe.
We can't ban assault weapons as we should. We must at least raise the age to be able to purchase one to 21. Look, I know some folks will say 18-year-olds can serve in the military and fire those weapons. But that's with training and supervision by the best trained experts in the world. Don't tell me raising the age won't make a difference. Enough. We should repeal the liability shield that often protects gun manufacturers from being sued for the death and destruction caused by their weapons. They're the only industry in this country that has that kind of immunity. Imagine if the tobacco industry had been immune from being sued, where we'd be today. The gun industry's special protections are outrageous. It must end.
Lo ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden ekhuluma izolo. nanzi ebezihamba phambili. Umongameli yemasoni Mnangagwa uthi izigebenga ezintshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi, uNtungameli Nkomo.